Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2023 ngupraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Abenhlanganiso e-European Union lamhla bathumele iqula lamalunga angamashumi amane lasithupha 46 labazohlola ukuqhutshwa kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancwabakazi mhla ka 23. Uqhutshiwe namhlanje umhlangano ophathelane lokuqhuka komgadi i-climate change e-Victoria Falls oqoqwe ngabe International Organization for Immigration IOM. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso elwela ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isiyethule ukukhathazeka ngokuqonga kwezihlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. UThuso Khumalo usibalo lodaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Embikweni owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International namhlanje, inhlanganiso ithi ikhathazeke kakhulu ngokuqhubeka kukahulumende weZimbabwe esephula amalungelo oluntu. Osaphethe isikhundla somqondisi wale nhlanganiso ezansi yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Bongai Jikwanda, utshele iStudio 7 ukuthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yimbali esegcekeni selokhu umongameli Emmerson Mnangagwa wangena esihlalweni.
Over the past 5 years,
sekuleminyaka emihlanu uhulumende weZimbabwe eqhubeka esephula amalungelo oluntu, kanti ke nguye okufanele abone ukuthi amalungelo abantu okwethula imibono nokubuthana ayahlonishwa.
Association and Peaceful Assembly.
Inhlanganiso ithi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho, amabandla aphikisayo aqhubeka esalelwa ukuqhuba eminye imihlangano yawo. Ithi njalo kusetshenziswa udlakela ukuchitha imbuthano, kati labo abasola uhulumende ngokwenza lokhu baphathwa njengesigebenga. Khathazekile njalo ngokuhlukunyezwa lokubotshwa kwentatheli zindaba, amalungu amabandla aphikisayo, abalwela amalungelo oluntu kanye labanye abafuna ukusebenzisa amalungelo abo okugcweleyo. Isola njalo umthetho osanda kwethulwa i-Patriotic Bill isithi ucindezela ilungelo labantu lokusola uhulumende. Umgcinhlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa, umnumzana Thurston Ndlovu, uthi kalivikeki elikhulunywa inhlanganiso ye-Amnesty International.
Kumanje nje sikhuluma kanje, sinabantu bebazama ukuthi bakhulume umbono wabo, ubabo njengokarivume nobabo uJob Skala. Uhulumende waphendula ngendlovu, ayiphendulwa, wabopha, wavalela emajele. Freedom of expression ayikho. Ukukhuluma ukhululekile, ukukhuluma nje uma uqeda ukukhuluma ungahle uvalelwe.
Intatha zindaba eZimbabwe njalo ehlaziya zomusakazo umnumza namxolisi Ncube uthi kunzima ukuthi ukhetho kuthiwe lukhululekile nxa kwephulwa kwamalungelo abangavumelani lohulumende kulokhu kuqhubekela phambili.
Nale nxa ukhetho lungenziwa kungazange kwaba khona lokhu kuthiwa yi-rigging, kodwa nxa kube lodlame kusuka impumela yokhetho ingahlonipheki, kugcine kusiba futhi njalo nensolo ezinengi ukuthi kungabe kukhona kuthi okwenzakeleyo okwenziwe ngasemnyameni okunjengokuqila kakhulu kukhetho kwethuse lokwabantu nokuthi bagcine bevotiswa ngenkani bevotela umuntu abangamthandiyo.
Umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ePhoenix Foundation umnumzana Dumisani Leya uthi kudinga ukuthi umhlaba wonke ungenele ukhetho lungaqali.
Njalo sicela amanye ama-association afana labo SADC ukuthi akhuze i-government yaseZimbabwe, uhulumende waseZimbabwe, ukuthi angakwenzi lokho ngoba kwenza ukuthi ama elections awakhululeka.
Imizamo yokudinga kuPaulo kwesikhulumeli sikaHulumende uMnumzana Nick Mangwana kayizange iphumelele. Kodwa ke enkulumeni esanda kwethulwa uMongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuluma laba amabhizinisi ezokwenjiwa asakhulayo ekupheleni kwenyanga epheleleyo eGweru, uthe iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo njalo akekho ngafundisa iZimbabwe ngokuqhutywa kombuso okhululekileyo. Uqhubeka wathi labo abafisa ukubona kulodlakela ekhethweni oluzayo abasoke balubone, wathi kuzaqhutywa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Belestulo 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngenguthuso Khumalo.
Abehlanganiso e-European Union lamhla bathumele iqula lamalunga amashumi amane lasithupha 46 labazohlola uqhutshwa kokhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kancabakazi mhlaka 23. Abe-EU bathi bakhangelele ukubana liqula elibunjwa ngabantu abalikhulu lenxenye 150, kodwa abanye bazafika ngosuku lokhetho. Kubika uMeviska.
Ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni owenzelwe ehoteleni eyeHoliday Inn eHarare lamhla, umsekeli womkhokheli waleliqula uDokotela Biata Martin Rosmetowitz uthe inhloso yabo yikubona ukuthi eleZimbabwe lizalandela zonke izimiso elavuma ukuthi lizazilandela lokuhlonipha ekuqhubeni ukhetho lwalonyaka.
We're here to promote and to defend those democratic principles njalo sivikele umbuso wentando kaZulu kanye lokubona izinga lapho incwadi zamazwe ngamazwe iziphatha amandla zaseZimbabwe ezingangenela khona ngokuzithandela ukuthi zibonakala kanganani kulolu hlelo lokhetho.
UMnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute upha umbono wakhe phezu kwalokho okuhlezi kukhalazwa ngakho ngabenhlangothi ezijiyeneyo zempilo mayelana labaza kuleli ukuzabona ukuqhutshwa kokhetho.
Nxa sikhangele ama-incidents la ayenzakalayo ayi-violence atshengisa ukuthi iZANU PF endala lokhu kungatshintshanga. Ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitshela ukuthi bamkhiphele ukuthi mubi, kodwa kwaye kubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya inkomo lezapho. After amaNdebele amaningi esebulewe nge-violence kubanga amavoti, loko kuyiyona le iZANU PF silayo namuhla.
Kodwa isikhulumeli seZANU PF uMnumzana Chris Mtshwangwa uxwayise ama-observers ukuthi kumele bengalandi ukuzoba zinhloli labacuphi.
We are happy they are here to observe, only to observe.
Akakula ukuthi balapha ukuzobona, ukubona kuphela ukuthi abantu baseZimbabwe benza kanjani ngombuso wentando yabaningi. Sesikufezile okulindelwe yisakhi, sihambisana njalo lemithetho ye-African Union nokhetho. Ngabafowethu labodadewethu labo, asikufihli ukuzigqaja kwethu ma sihlolwa ngabafowethu labadadewethu, kodwa sathatha inyathelo lapho ababengamazwe asentshonalanga base befuna ukusifundisa ngombuzo wentando kaZulu.
Omunye wabasekeli besikhulumeli ebandleni eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi lanxa encoma ukuthunywa kwalamathimba avelela kwamanyamazwe ukuyahlola indlela ukhetho luqhutshwa ngayo elizweni, kunenge yokusamele kwenziwe.
Kungabe ngama-monitors ale mvumo yokungenela bebuze baqondise lapho okungahambi kahle. Ama-observer amaningi ayabuya afike kumahotela engahambe emzarabani, engahambe etsholotsho ezumba maramba pfungwe. Sicela sibili bangahlali emadorobheni kungani ngama-tourists abenza umsebenzi njengalokho abakufuna ukuthi bakufeze.
Abe-EU laba baveze ukuba ngosuku lokhetho leliqula eselikuleli lizokwelekelelwa ngamanye amalunga angamashumi amane lane 44. Ithimba lePhalamende le-European Union kanye labazophathisa okwesikhathi esifitshane abazothathwa bevelela endaweni ezijiyeneyo zakuleli labazavela kuma-ofisi abameli bamazwe kuleli. Lokhu kuzoletha inani labazobona ukuqhutshwa kokhetho ngosuku lokuvota lifinyelela ngaphezu kwekhulu elilamachumi amahlanu 150 abazavela kuwo wonke amazwe angamachumi amabili lasikhombisa angamalunga omanyano we-EU ogoqela ele-Canada, Norway lele-Switzerland. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa ingavotelwa ukuba sembusweni eleZimbabwe eliza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebalekela isimo esibi sezombusazwe abagoqela oke waba kusano PF umnumzana Xavier Kasukwere nomnumzana Jonathan Moyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komurombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe umuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leshegutu enkundleni yefubhajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Isifuna ukuthi ukuthi muZimbabwe wese, we have 5 million Zimbabweans in the diaspora. We want them to come back and rebuild our country. Toda kuti vauye muno bada zvigoni kana tisina kugadzira nyika. Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government iri muZimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezana PF unye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana labantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekela kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba esigodleni sebandla lezana PF isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangelele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lolonyaka. Lokhu kugcizelele ilunga leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa.
Haya, so bantu sizabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious. Bazathatha serious bona baba bebangumsindo besendaweni ezikhatshana abangavotiyo lokuvota kodwa hayi eZimbabwe sekelwa abaselalo la.
Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Umongameli ke namhla uaddresse eChegutu njengoba ubona abantu abaningi baphume ngobuningi. Okokuqala umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nanxa thina sikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imesejeni. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili i-transformation sikhupha ukuthuthukiswa kwendawo ukutshintshwa ukulungiswa imigwaqo ukulungisa ke intambo zamagetsi ukulungisa ke ama-railway network ukubana siphendukise i-infrastructure yelizwe. Okwesibili umongameli ukhulume ngendaba ke ye-development ukubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu.
Ekhuluma kulomhlangano uChamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho okuchiwo libandla leZANU-PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempilakahle, ezemfundo, udubo lokuswelakala kwamanzi, amandla kagetsi lokutholakala kwemisebenzi. Umhlangano kaChamisa eChegutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile kodwa uChamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo ese-cross debt ewange Mathebele North owebandla lakhe leZANU-PF.
Tofamba na
Ngimele isitho 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abehlanganiso ebona ngokuphathwa kwabantu abangekho emazweni abo omdabu e-International Organization for Migration, IOM. Lamhlanje baqhube umhlangano wabo wensuku ezimbili wengcitshi ezibona ngezokuguquka komkhathi emazweni asemhlubulweni owezansi ezwekazi le-Afrika. Kubika uNokuthi Abadlamini.
Lo mhlangano oqale izolo wenzelwe eVictoria Falls uqoqwe ngabe International Organization for Migration, IOM, besebenzisana lohulumende weMelika. Abe IOM bathi bakubone kubalulekile ukuba bahlanganise amazwela alichumi ukuzoxoxisana ngodubo lokuguquka komkhathi ngesikhathi zisanda izehlakalo zengozi ezidalwa yiclimate change ezinjengezulu lesikhukhula elesiphepho edala amacyclone lokungani kuhle kwezulu kudala indlala. Umnumzana Sylvester Dian oyingcwethi ebisemhlanganweni lo uthi kuqakathekile ukuthi lumhlubulo kumele uhlanganise amakhanda uphume lemicijo enganceda ukumelana lalolu dubo.
Unfortunately, many countries still believe that it won't strike me. So the challenge is that many countries have
kanye lemililo yeganga esiqeda abantu kuzokazi lonke.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokuphathisa ngezikhathi zengozi zemvelo olwesivu protection unit umnumzana Nathan Nkomo uthi lumhlangano uze ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lenkinga zengozi ezenzakala kudala zibangelwa yokuguquka komkhathi. Kunje ilizwe lokho lingekenelisi ukwakha kutsha lokulungisa izakhiwo ezabhidlizwa yile ngozi eziqintini ezinjengeChimanimani, Bhinga, Cholocho lezinye ezaphanjaniswa zingozi zesikhukhula.
It's very common here in Zimbabwe, especially in the months of October, November, where certain kids do not attend schools because the river will be flooded. And even the teachers cannot cross to access the basic services.
Lokhu kuyimvama kuleli kakhulu ngesikhathi sezulu. Abantwana besikolo bagcina bevalelwa ukuya ezikolweni, njalo lababalisi bagcina sebesehluleka ukuyafundisa ngoba imifula iyabe igcwele. Ngakho ubalulekile ukuba izigaba lezi nxa zizakhiwa zifakwe izikolo, amakilinika kanye lakho konke ababe bekudinga nxa sekulodlame lolu.
Unkosikazi Cebile Dlamini odabuka eSwatini uthi kulusizi indlela inani labantu asebelahlekelwe ngumphefumulo ngayo ezansi ye-Afrika.
Ngokuthi bantu labaningi kwenzakale ukuthi baba affected ngetehlakalo. So sitama kwenatinfoletiningi nje-ke silive kokuthi sekunciphise lokhu.
Umnumzana Majahonke Mamba osebenzela uhlangothi lwe-National Disaster Management eSwatini uthi phezu kwalezi ngozi lumhlubulo ubhekane lendlala enkulu esabekayo ngokungani kuhle kwezulu.
Lamandla awusemakhulu, so labantu labakhinyabetekako noma labo labahlaselwa ngulengodi yaletehlakalo sebaba banengi, phinze nalo monakalo sowuba mkhulu. Namuhla-ke sinelithuba la ngoma sesiyacecesheka siyafundziseka lokwekuthi ngutiphi tindlela lesingatisebentisa letifaka ekhathi kuqinisa sive.
Umnumzana Makoye Chisuta yena omele eleZambia uthi kulusizi ngoba ukuguquka bomkhathi lokhu kuhlasela uzulu ongenalutho.
Well, they say that disasters seek the poor so that the poor remain poor. But that narrative, that discourse must change. So I think investing in that area of disaster risk reduction and climate change adaptation should be top on the national agenda of the SADC members.
Abesivu Protection Unit bathi ngemva kwengozi yesikhukhula sika-Cyclone Freddy ekusungulweni kwomnyaka, lokho bebhekane lokuqhamuka kwemikhuhlane efana leyesihudo se-cholera njalo bathi banengi ababaleka kwele Mozambique ngalesi sikhathi lesika cyclone Idai okwenza inhlalo yalumango ingabi inhle. Inhlanganiso ye International Relief ibika ukuba engozini ka cyclone Idai ngomnyaka ka 2019 kwafa abedlula amakhulu amathathu 341 abanye banyamalala. Vyangeza ukuba abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 17,608 basala bengelamizi, njalo izakhiwo ezimqoka zabhidlika ezabelweni ezigoqela iManicaland, Maswingo, Midlands kanye leMashonaland East. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Amalunga abamandla ehlukene athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi. Lanxa ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lisithi libhekana lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe, uMnumzana Phumlani Sibanda ukankasela ukuba ngukansela kawadi 24 kobulawayo ekusisisi uthi kadi banangalo dlakela. Lanxa nje amanye amaphepha akhe lamagwaliba awamaposters ayake adatshule lapha lalaphaya. Utshele usandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ubevele esebenza lo mphakathi wenketha, kungalesi sizathoke sebemkhethe ukuba abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane eziningi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola. Izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu uKhansela uMzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengwa 25. Awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedorobha lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors wonke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonoko kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo. Akungabilo umuntu okuza obuya azokuba ngukansila wobulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho osuka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila ngilolwazi oluthile ngilalo ku-projects planning and management, kanti futhi ngenza i-construction technology, ukulungiswa kwemigwaqo, konke okuthile kunengi ulwazi engilalo.
Mnumzana Aphumulani Sibanda ukhankasela ukuthi abe ngukansela kawadi 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Usandekile uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Thabani Chuma ukhankasela ukuba ngukansela kawadi 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama-problems ePhumula South ngiwazi ngiwaqonda, ngani ngoba lami angi-affecta nginje njengomhlali wakhonapha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo lehamba phakathi kwezindlu, inida ukuthi ithele inhlabathi njengoba ingalathara. Isimangaza ngikhona inhlabathi yangikhona le ithathwa kithi khona ePhumula South, but imigwaqo yethu ikhanye ngefile kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukhansila ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane le khansili sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amatshe imigwaqo yangkhona. Then isese sibuya ku-crime in general. Eyi, abantu bayadala amacalema ezigabeni la noti kancane bayantshontsha, ayenza izidakamizwa ungabafana lokhu awuthola uhlezi emabhrijini kuyenza izidakamizwa bakithi. And kuluhlupho indaba ye-transport ngiyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo eproper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini, sibegadele emagcekeni. Khamu ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalo kulo moyo onje, njalo futhi izulu lingabuya selisina, abantu babe besegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu, lokhu yavalayo kayikavukuzelwa khathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu, kuluhlupho kakhulu, sithwele nzima thina la. Rayithi, sibe sesibuya futhi kwindaba yekuthatha kwezibi. Ukhansi lwayelezi moto ezazithatha izibi ezindlini la, khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo yizimoto ezivela ngapi. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi, azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu? Yikho ngiyabatshela abantu bewadi 27 ukuthi hayi, uthuma bengethuki ngaye ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususesikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ubukazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi lokhu kungasolveki kumbe akusolveki, kumbe umurifeye ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansili okhona ozisolvayo. Hayi, konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje endayini enje, kulusizo konkani emuntwini. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka-23 libona ukuthi ngizalenzelani.
Mnumzana Thabane Chuma ukhankasela ukuba ngukhansela kaWard 27 koBulawayo kubandla le-Freedom Alliance. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele Russia emhlangano ukuyangena umhlangano walelo lizwe lawezwekazi labensundu owe-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum. Uhulumende uthi umhlangano lo uza kupha amazwe omabili ithuba lokuqinisa ubudlelwano. Umhlangano we-Russia Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqhutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu uMnumzana Tifa Dube empuza ukuthi ubona uMnangagwa ezaphenduka lokubambekayo na kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe lase Russia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe yaseAfrika, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye njalo balokuzwisisana, noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osegcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ukuthi ayiBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lalo likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obuhle leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS, kwenzela ukuthi la nxa zingasitebhe laza izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS, la mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
UMnumzana Tifa Dube ulwela ezamalungelo oluntu limuzo exoxa lapho ecingweni leyo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwaki ukubana kuhlelo lwethu lamhlanje ole live talk siqhubeka sikhuluma labahlala kwamanye amazwe ngokhetho oluzayo lukangcwabakazi 23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo nguPraxedis Jeremiah.